Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuga njani zulukandaba olamukela emsakazweni wesitudio lesithathu mhlazi ku 17 Lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi baizile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa. UMtswangwa uthe bathethe leli nyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. UMtswangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus iZimbabwe Christian Alliance uMnumzana uSeni Sibanda uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave esine iwave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezinsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo isuku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthazwe ukuthi bezama ukuhlatshwa lapho.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezinsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshana kakhulu, kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ngompalakazi. Kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulezi nsuku?
Mbona ngani kuqakathekile, yikho thina njengamabandla besikolo sikhulume le Ministry of Health ukuthi ufuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye isikwane sokudinga over 1 million abantu abangavaccinate umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviki onala sizawulontsha esihlanganela labantu be Ministry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February hayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana uSenis Banda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempilakahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo le ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kunosizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babebesithi ba-izile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe ube lama 1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa ama party activities iCovid kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so indlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asehlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini.
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okuthi engicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa. Ungabakuza ukuthi uma ungathi wasibili siseviye what contingency measures elilawo elingawenza ukuthi lisivikele umkhuhlane akulalutho. So abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokheleleyo namalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene nalokho akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol. Ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana naye jikijingi nangu Emerson sese-Chirese uhlangana lo zhizhi lwabantu. Kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi sivikela iCovid uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu bavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inani Ningani lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe lamajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akula msebenzi, akula mali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo njengokuba kade ibona ngelihlo leli kade ibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibise ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho ke umuntu usenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakalise duze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoyinana labantu abavele beyizigangi lapha base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade ayicabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobo. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na okugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa nokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezanophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa labantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni abo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabambe inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu abavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eInternational Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba leChronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo eHillside koBulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esitaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli be Studio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba okhulumisayo engu Sylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yase Plant. Ngivingelela ngikwele South Africa endaweni yase Cape Town. Ngiguguzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoba izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlele imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo usufuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa lezi azihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Salubonani kuStudio 7, njalo njani Studio 7. Kala ondwele wezana abantu basitshela amanga bathi lizwe liyalunga lalunga lizwe lifike lisesabe kalinje.
Amathona amahle abantu beStudio 7, siyabakhulu ukuhlangana lani kuStudio 7. Mina ngihlale nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala ngizabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu, ezabonga kakhulu Sepho wami, ubaba uNdlovu babazala futhi nanqane. Mbona konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha inje kufene COVID-19 la, ngingabuza kakhulu ukuthi khona sithatha nini, ungani amalanga khona kwebalwa kangani kacedakala ukuthi khona yini esingahlatha ngawo. So besicela ukuthi khona singcedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani iwat 19, isilimo elifanele silima kakhulu isilimo esifishane njengoba libone ukuthi sisakona ngani ukuya phambili. Zilimi izilimo ezingani ziphansi ezingasuzeza ukuthi umumbu ngicela ukuthi beke umumbu ningaqali isibili umumbu vela uyefikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha lalapha, baye bayenze igajobho lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile, ngani sokuchisa futhi ukuvumbuluke kubona ukuthi i-12 days ngani siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimisi ngicela ngasithi sizizwe ukuthi kona iziphi izinto esingaziphansi ukuthi sizidime ezifishane. Wasilaba lapha bonke abantu abafundisa izingadini lapha lapha lalapha. Siyabonga
Studio 7, Studio 7. Hey kids, wakamthembo sikhuzeleni amashona, please sikhuzeleni amashona. Bekele ukuzoyinveda uBulawayo, bayinveda emaplazini kathi siyefe iphuma inveda uBulawayo. Andi zwile ukuthi ngeWednesday, Thursday benzeni lapha ku 557. Hayi 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 madoda, ukuthi amashona ixolele mbijana ngoBulawayo emathebeleni. Sikhuzeleni amashona kids. Labantu ngamele inkomo khona besiyekele. Thina kasiya rarisi ba investele into zabo konali abashikele into zethu la hayi zamani ngisikhuzile abantu laba libatshela ukuthi zethathele ngabo yikho sifike thina kwaMthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe zothe labo bebodwa hayi weshoni kwamantu laba abeshoni phakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo siyezwa konke okukhulunywa lamaboyisa labo pha abantu beMGCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANU-PF kodwa ngendlela yokuthi ZANU-PF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaki umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANU-PF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbanje ize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda iZANU-PF emthethweni idonsa inyawo kuthi ma kuyinto embi begijime kakhulu ipolisa lelo bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kungani thiwa bathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejonja so sithi le ZANU-PF ayiqinise ma isasesikhathini ekuyiyo ebusayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu njengendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi iphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobhi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizame ukuthi lizame ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lami izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asihambeni siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANU-PF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
kule siyakhala kakhulu siyakhala kakhulu kona ukuthi ibutho lokhela angenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphaza msimani yayisisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngaba siyezibhama ngoba selidula sitreti lonke sibili bandla ngeZimbabwe lele libambileyo ngoba thina singamasisola asisoli ibutho lodwa sisola lonke ibandla leZANU-PF siyalisola lonke malinje beke kwahamba ubaba uMgabe into zonke nje akulanto ihamba kahle uMgabe nje betshaya indiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje esihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na iSouth Africa mhlawuphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nini abakithi
ivuka njani sakaza omuhle kustudio 7 labalaleli hayi ngiphawule ngale ndoda abathi ngikhaliphani phukile ithi abantu bafuna ukuyibulala hayi kusokana kadala ukuthi vele i-MDCT idlale ezanu-PF uyamuzwa nje maye phawula kathi umehluko wamapholisa bezanu-PF kuphi mayele zasitshela singabantu ethi yena kafuna ukugcola izanu-PF ukugcola ubani ngoba amapholisa acontrola izanu-PF hayi ophukile mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabane nje eqeleni nje bengabike ekhohlisa abantu ngentinyeko ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazosenzela yona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizane kusegcakeni nje amaqembu azama ukuthi alele abantu nje i-MRP lele MDC alliance lele zaphi izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abavame nje ukuba eceleni nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena kade befuna ukubulala akula umuntu efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulubayo nje uyizabi nje ngokwayo nje into zabaqhika lezi ngiyabonga
ngibuye ngicele futhi lapha ku-Studio 7 nonto ngamili nabo 15 nje bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela ngingena ngayo nathi siphawule singazi ukuthi khona kungenwa kanjani kodwa bese ngathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikane ngifuna ukubuza kakhulu umqembu lobusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokhu sibona kona izana iqembu kufanele kuvele phambili kakhulu njalo abanye abathi kunedemocracy kodwa uma ujabheka izana PF ayinayo idemocracy ngoba into efanele kuyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kunedemocracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphuma ngesihlalweni waye bengakopi kobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthiuma befaka opresident only first term second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamachumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamachumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo emelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela imelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000 abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga. Ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kudla about 41,000 abaku-ICU abagulayo kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele melika jikelele on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye i 10-12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhuyeka lokhu bevasinethwa. Njalo ungathananzela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga. Abantu ababhubhayo i-15 ngelanga. Njalo abantu abavasinethed e-New York ngama-68%. Fully vaccinated. Lokhu kwenziwayo ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated nakaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi khange e-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamaski e-New York State, abantu abafully vaccinated kungani bona bale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngaphi? Iyakhulu ngakhangela emsebenzini eminingi e-New York State, nxa u-fully vaccinated wasayina ifomu usitsho ukuthi u-fully vaccinated ungasebenza ungalayo i-mask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinatanga kumele begqoke i-mask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know, space, emajimu, kumbe ezitolo, emabhar, la ku-public transportation, ezibhedlela, langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, abafully vaccinated kwesi sikhathi ngantu abona imphethe yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. sisingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.